Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head nomusabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi amayouth, imajority amayouth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo elezanu PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka 2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nqaso kubuye ukuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igethi zaba nganene ukuhlupha kwayo nqaso kuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagethi alingana le 300 megawatt.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlebe ngowakho njalo inhlwa kayibantwa ngekhaya ede silomcubungulo inyanga ezimbili sikhangele ukuthi kungani njalo abantu bemareseva nebemapulazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile kungafika umuntu emzini. Ucubungulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ede lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head nomusabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi, bangena inhlangano yiphi, ama-church aphi, njalo laba osabhuku yibo abazadinga nawevoti bahle babuthe abantu labo abadingababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enye ibandla ngaphandle kwezanu. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yethu bazahlala becubungulana bespaya onishada ungaye emchadweni fanti batshele ungaye echechi bakwazi ungayemfeni bakwazi ungavakatshela bekwazi. Yikho sesibona ngani i-strategy lezi ezika-Adolf Hitler owe-Germany lowo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo a former teachers association, Nazi teachers association, a former Okutwa Nazi lawyers association, a former interesting women, Nazi women front. Ikoke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho kwenziwa izana akukho emthethweni. Traditional Leaders Act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe ngusabhuku induna noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party. Fanele ezimele mpo ngoba uyabe esebenzela abantu uzulu jikelele. Njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku, village head, crawl head, traditional chief, mlisa abafanelanga bangene lama-politics. Kodwa kade sesibuya ubaba uMhadi efanele ukuthi nguye o-protect the constitution. Se-violate i-constitution ithatha abantu ama-political activists sebenza osabo. Khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-affidavit kwenziwe i-fake affidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala. Abantu laba strategically kuthiwa baza hamba ndlana wevoti beqhuba abantu babo ukuyavota. Yena usabhuku wabo ephambili usekendi wakhe esemuva. Yikho ke sizama ukuthi bakunanzeleli ukuthi into yenziwa izane kuphelelwa ngumphako esela macebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluthulelwa constitutionally umbu. Hhatshi sinani sesithe sililuma indlebe lisale lani lisazi esiyibambele into ngobunono yikho sithe inhloka yebantu angekhanda siyabona.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye, ibandla elibusayo le-ZANU-PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo, likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. KwaBulawayo umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Jabulani Sibanda usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini kobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanganweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades. I can die for you. I prepare to die for you. If you are attacked, I prepare to die for you.
Kuvele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lechitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your national serious as a people.
Ngimfazi kalosho ufulile.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga luhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla le-ZAPU.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Ikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla elibusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela udoko lokho elusiya phambili.
U-Senator Gideon Shoko oyebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alinamhlaba emadolobheni ngakho-ke usibanda angayeni abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions kuyenzwa kuma-public service kuma-public servants it must be done in the public public service commission yiba abayincharge ngezinto lezo. I-campaign ye ubi lokhu vele kunjalo vele i-ZANU ihlale injalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF kobulawa ithi jabuliswe amazwi kaSibanda u-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutshiwo ngu-chairman wethu ucomrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansili ukuthi anike kontanga istendi kumba abafasilithethele ama-stands bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa ikhansili ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bona fana bonangani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili uhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luyempawu ontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth imajority yama-youth ayikho ku-government and iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho elihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinihlalo waleli bandla kobulawayo utuza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimela e-Studio 7 kobulawayo ikamera mngu-Ezra Jesus Bandla.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngalolu daba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititshi zamagetsi ewange leKariba njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphongucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho obuyithumele kodwa ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengachajanga. So uhluphe silalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga acitshe ngo-7 p.m. Khonokhuyana-ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi ha njengoba emini yonke sejone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kutsho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni ayina besenza lokhu lalokhuyana kuphonga ukuthi qa asehambi ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi enelisa ukuthi abuye madabukabusa enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema lakwakrateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula. Kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi. Uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi elidlula lapho. Ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badiphenda ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu lwalo agcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlali phansi kayehliswe. Kube zokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangele elizweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi. Kulalabo abawathengayo bengakasebenzi kube zokusiba lalabo abawasebenzisayo babe sebebhadala kugcine singathi ngama-fixed charges labana abangakafakelwa ama-cash power. Labo-ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagesi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuthi abantu basebenzisa ama-post paid meters labana kumbe ama-post paid
amagetsi labana abhadala ngemva kokusebenzisa wonke umuntu kabe njalo kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala babhadalele bengakasebenzisa amagetsi okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa-ke nxa sokubuye kuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba siyaphela amagetsi abengaseyilo hluphe elizweni ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzakwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludodwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucathangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwathesi ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi nakubalaleli baka Studio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlombe mawungasenzela ke sibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badala ayikhona akusiyindlela le siyokuphila hayi akuseyiyo so kufanele sithathe linyathelo lelo lizovuma esewesiphumelalo ku-family meeting. Bengisacela ngale kubobaba uGawule la kubochuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubomafa ubaba umafa ngale sike sikhulumeni senze i-family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphati wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ke ngapha thina sesiyalimala lathi njengabantu besintwini. So isicelo sami umsakazi, ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo bantu wonke lamabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhu. Kodwa ngaleso sikhathi siyabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini. Kukhona into engahambi kahle la phela ngeke size sihlupheke siye labantu bethu basale behlupheka. So asilungiseni le ngiyacela bathokaza bahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwale esayidini sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso leso kubochuma la kubo Gawule ngale la kubo baba uNdiweni langapha kithi kubo Mthwakazi abahle asike sihlaleni phansi njengabantu bahle sizozondelana sithini indaba nansi la wonakala sibhekile yabona manje asikwazi ukuphila. Iliqiniso sengingalisho leso msakazi isicelo sami njengostum
Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la uqhatshelwayo alikhethi ihlangothi. Studio 7 siyaza ethatha ihlangothi siyabonga kakhulu ukuze izindaba isinikezwe zona. Hayi, noma lalithi abantu bathuka kodwa ubelief gawule yekelani bengani bayamtshela abantu akulandaba yekelani bengani bayamtshela. Ukuthi ungani uyacitshelwa kazazi vele into ayikhulumayo, akazazi, shame kazazi. Hey thina bezanpf, hey thina bezanpf, izanpf ngomuntu wonke efune ukufunde kono. Akula muntu ongabuswa izanpf, wonke umuntu ubuswa yikhulumende wezanpf. Engakwenzekani ngeyakhe ungakhangela lwana umuntu lwana wesishoneni wethi kulobuzini wethuchamisa mtengese awurayiwe. Tengese nebana bakhe neba sikiri bakhe ngawurayiwe. Azanga yenzweni kodwa ubheka uJob Scar ngokuzama kule umo blessing ali uloke phakathi. Kodwa yena uyasethi hey ilizwe lilomthetho lwana umuntu wezana wethu uchamisa kabulayo kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu kuzamphelela. Uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idake kakurum but yena ubelief kawulu uyahlala ebantwini lo muzi ebantwini uhlala emalokitshini kahlala istate house ungamtshintshela kuyintsho lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana amazwe ngani bambo bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga seqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhetha amagama ukunyela uyakhetha amagama ungazabhabhula umbangazwe ngani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisukele kokunyela nxa ukhuluma ungabona ukuthi lokhu kubuhle kubunta handle kukubi lami sendithathike kakho. Siyabonga
Studio 7 ndivuka njani badala ndivuka njani hayi thina siyavuka sibili hayi ngilithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke lisibalela indaba ngesindebe nangesishona lonke ngiyalithanda kakhulu ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ililuse iligcine nomsebenzi elisiphathele wona ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli be-Studio 7 jikelele asikhuthazana naneni kakhulu ngohlelo lokhetho lwezimbabwe lwakithi ekhaya sikhuthazana naneni kakhulu abalaleli be-Studio 7 bonke indawo ngezindawo kakhulu abasekhaya ngikhuthaza i-youth yebhalise ukuvota yebhalise ukuvota i-youth kuvotwe nasifuna utshintsho imfundo izibhedlela zibe khona amatisha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le education right ekhaya asizame nini sibili bayibhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umuma uminjani abantwana basezimbabwe labadala wonke liyabona ukuthi kuminjani khuthazana abantwana bevota umntwana senxa sele more than 18 eselelungele lokuvota oselesithupha selelungele lokuvota hambani liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonayo lani likhulile liyakubona ukuthi kuminjani elizweni lakini akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni uyabona ukuthi kwenzakala njani kulazi prof ezimbabwe gaphana kulantu abonke abantu babona bayacabanga bekelane le ZANU PF le encindezela abantu ayekelwe sibili ZANU PF le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala susele kudaleni khonale kuzofika lesi sikhathi sanamhlanje hambani yevota mayouthi sonke nje labadala sihlane sikhuthazana nene kuhle siyanani nalokho esiwududule sesilokho silubambeke kuze kuze kube nini abe shure abantwana balakusaza manje kwakathesi zamanini hlo
salibonani salibonani kustudio 7 bochris bodungamini lonke abasakazi bakastudio 7 linjani siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke indaba lezinye ziyabe kuizani PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuziswa siyalibonga umsebenzi likontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesaphosele ebhalakwe likeli sicela ukuthi abezani PF sicela ukubuza ukuthi imigwaqo sizothi iyalungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wachiwa ngabelu ngula manje ifile ngamagodigodi kathi kuthiwa iyalungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi.
Salubonani sizwe sakithi sakomthwakazi okhulumayo nguPrince Nkomo wakonyongola ekhesi. Hheyi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalele zendakithi abantwana ukuthi bayafakwa kupolitiki lalapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nami mphawule sizwe sakithi sakomthwakazi kuko konke okwenzakalayo abantu abadala isifiso sami sokuthi siphume kulaba bantu bamashona sizimele thina sodwa siyisizwe sakomthwakazi ngokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki kwenziwa ngabantu abasuka le esishoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi selokho kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezo zinto lokho ezenzakala esishweni sakithi zamandebele. So besicela abantu abadala mhlambe lakini baphathe ukuthi mali ngabe lilawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho oliqumise lina abantu abadala anyeke mbona kunesikhathi.
Salubonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezilehlonze nsuku zonke. Siyabonga, siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho. Hayi ngithi ngiphawule ngezanu engatshaya abantu bakithi mpela iqale batshaye batshaye kungakavotwa. Bethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vele abawinanga bazokwinisa ngodlame abantu bayethuka bayisaba khona ukhyano kwigugurawondo kwayezakala abantu becatsha betshaya betshontshe busuku. Izanu vele ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela babaziqhenya lo mnanangako bekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 berobha lapha unkulunkulu kadakwa. Asimeni ngomthandazo bantu bakithi one day unkulunkulu uzasiphendula mpela. Nyabonga, ingadonsi kakhulu.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele the house ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqhakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqhakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana uDonald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanje ngomnumzana uDonald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibonthi kuphele laphi ngoba yena umnumzana uDonald Trump abantu abanengi ngabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa ukuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, akangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini bananzelele umnumzana uTrump sesukile esikhundleni. Abahlakaniphileyo bake behlala besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo nxa isikubalekele umkhono uyinanzelela. Ngakho abantu abanye bakunanzelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzana uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisane uJoe Biden lo Donald Trump, ngibona uDonald Trump ewina nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzana uBiden uyabengalandeli lokulandela uyabebona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.